bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy khonaphana ozasebenza lomthuli okuthiwa ngukhula mnangagwa. Siye kuministry of tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancechasisana ngeze umnotho leze tourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngitsho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abase abathanda ukusebenza lezihlobo zabo okuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sequme waqamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini i-cabinet le ukuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
I-cabinet le inkulu, ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-ministry of higher and primary, ngabe zihlanganisiwe. Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa i-cabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala bacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, social and otherwise iguquke, hashi ukudla ingqoqezi zomlomo. Abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi icabinet le inqele njalo iphungufaki ngoba abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweni siqalise inew election ezakhipha uhulumende wabantu, hatshi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election. Usuzabona sebesenza ubugweregwere sebefa izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho siyakhona kumnyama.